njengoba siphakathi kwekhefu lepasika abantu abaningi bazihlayela ezindlini ikakhulu laba abangela amakhaya kube sesithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya hayi basondele emakhaya abo njalo siyakunanzela ukuthi kulipasika kunje abanye laba abazisebenzayo kabamanga ukuzisebenza baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lobu khona kususela kuminyaka ophelileyo ngokunjalo ke abantu abaningi ipasika balinanzelela kodwa indlala yesuke ibenze ukuthi baphume phandle kodwa endaweni eziningi hayi abantu nje balihlonipha bazihlayela ezindlini abanye basontela bangasonta physical abanye njalo ngabasonta belandela lezi insonto ezikhona ebulenjini kumbe kumathelevishini.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus, abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le?
Abantu-ke nxa sebelungisele ukuthi baye emaphandleni kakhulu, abakunaki kangako ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi lezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelelane. Ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminyeminye. Lanxa nje abantu begada khona bemalokitshini abanye besiyazikholisisa laba bazikholisisa khona akukho lokhana okuthiwa social distancing kodwa-ke hhayi amamaski abantu kabayakhohlwa bayawagqoka sibili lapha bayakhona kodwa ukuminyana yikho kusuka kube kungathiwa kuba yikho okukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu ngabakuqakathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi yezindlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa-ke nxa sokuthe kwaba serenkini hhayi abantu kabakunanzeleli konkhona kuyaba yisiminye eminye lakhonapho lapho esigadela khona ozukho lama ekhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu kabakunaki kangako lokhuyani ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-City Council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuZulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungathi uvalo lwanobelukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolwesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hhayi wesaba lokhana obekukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hhayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga la kususela ngolwesithathu so ngokunjalo-ke hhayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumende ubethe phose ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angu-million ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo-ke sibona abantu bayakwemukela sibili lo vayo lwelanga hhayi solwehlile abantu kade belalo ngomuthi lo we-COVID-19.